Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesine ekuseni 25 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi labetheswa icala lokuthengisa imali ezitaladeni ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye babo abakhululwayo nje mahlayana.
So into ekhona ngokuthi thina sesesivela phenduka kukami silokhu esibhizi lokhu esithiwa sibuye ecourt siphume on bail lokhu esihanjiswe ecourt lokhu kuthiwa sizabuya mhlakabani sizabuya mhlakabani kandaba ama-big fish ahlafika apho kwamhla lokhu thina sasalaphakathi singelalutho so asikuzwisisa ukuthi uhamba njani okuyi-corruption kwakhona.
Iningi selincome inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla phandle kwelizwe lanxa abanye besithi kule ngxaki ezithile ukulungisa ezifuna ukulungisiswa kulolu hlelo.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elikhiphane nama-basic commodities anje yabo cooking oil. Because as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe. But so kusiba lula nje ukuthi nxa sasiphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we Studio 7. Amapolisa athi asebophe abantu abantshintsha imali yohlobo olutshiyeneyo ngokungekho emthethweni ezitaladeni abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa kusukela ngeviki edluleyo elizweni lonke jikelele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi osiphatheleni laba bephula umthetho njalo bayingozi enkulu kumvikela welizwe. Umkhankaso wokubopha abantu laba uza ngemva kokuxotshwa kweziphathamandla ezine ze-Reserve Bank of Zimbabwe ezetheswa icala lokusebenzelana labo siphatheleni ngokubapha imali ephuma kuleli bhanga nsitha. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla se-MDC unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Umbiko lo njalo uyasimangalisa ngoba obesokusenzakala kuleli lizwe akula umgwaqo wodwa kulize elizweni laseZimbabwe oduzane ledolobho lapho ungafica khona abantu beziqumbi bethengisa imali. Ngilethemba nxa besithi babophe 100 leyo ngabantu maybe abesigodlesi sodwa. Njalo umbuzo okhona yizithi osiphatheleni yibo abagcina imali kumbe osiphatheleni yibinathi because okwenza ukuthi lize lisele imali ngosiphatheleni kumbe ngohulumeni into yoqa okwesibili ubuthithi ungangena kubosiphatheleni ubasikhiphele ama-US dollars amatsha ubasikhiphele ama-bond amatsha athelelayo la imali zonezo ngokwazi thina ngendlela esebenza ngayo amabhanga zimali ezazitholakala amabhanga kuphela hayi khona emgwaqeni ngoba imali emgwaqeni lapha omunye uyamnika uyajilijela esikwameni omunye uyanye ufake ezicathulweni omunye uyamnika uyagoqagoqa afake elendini abophi so ziyabe ezithwabheni ezingcolile. So izanu labomagunji kayi-RBZ lo minister uMthuli Ngibe bangazi badlala ngengqondo zabantwana basezimbabwe sesidine uqanjelwa amanga osiphatheleni bathunywa ngubani ngoba kathesi abakwenzayo babamba abantwana bathiyinyitela zangkhona abazaziyo bona.
Ukhuluma ngokuthi osiphatheleni bengaba beyimbilaphi isilonda kahle kahle singaphi?
Isilonda sise-RBZ ngoba ibhanga lelizwe elikhulu eliyilo okumele libone ukuthi umnotho welizwe uhamba njani eliyilo okumele ligcine igolide elizakwenza ukuthi liphathise ilizwe uma sezingena edubeni akukho konoko. Njalo izimali zonezo ezicwazimula ezithelelayo ziphuma i-RBZ ezifuna ubakwazi ukuthi umakhipha ngubani yebona ye sibonile ingwalo ezibhaliweyo sokuxotshwa uzibane kwaxotshwa uzibane i-RBZ kwabuya ama-newspaper sesibonise ethengisa ipikitha yendlu yomoya lo oxotshiweyo hayi bo asidingi imvilaphi imvilaphi sikaze siyelaphi isilonda kasitholi thina sithi laba elisithengise bona lona laba ngomatemba sifuna amabrimakhono omathuma ebelathuma wona bakhona apha i-RBZ ankulumeni
Bona babe arapizeto khuluma ngabo sibonile kumiswa abanye babo umsebenzi abane kunsukwana isanda kwedlula sesingabona yini kusiba lobubelo kundaba zokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho
ngaba imihlola le umlanga uthe entshontshela umgabi emkhiphe esihlaleni ukuthi abe umongameli wasitshela lapho wathi banika amabhika yisiphupha laba bakhipha imali eyakwamanye amanje ama-US dollar lawo bawahambisa kwamanye amazwe ngabayilethe leyo mali sonke sashaya umpuluko ukuthi ha sokuzaba nomehluko akulalo yedwa ukuthi uzokufikela namuhla esamzwayo ukuthi wakhipha lezo zimali wahambisa emakoti wasuka lapho wayejela akulo yedwa kwathiwa nangonangutshombo nangutshombo bamdobhu utshombo bayamvalela kwathiwa ubanje le mali emamiliyoni anjani anjani wahamba ekoti utshombo wahlala ejele mbidana bamkhipha kwabe kuthiwa bheyi ungaphi namuhla kwaphelela emoyeni sesidiniwe ngamanga lapha bazama ukuthi bapholise izinhliziyo zabantwana baseZimbabwe becabanga ukuthi sebelungisa akula nto enjalo bafuna ukuthi sike sikhohlwe ngokuthi thina bakithi sithi kabaphume ngamanga akula nto ezaphuma ukasikhwele wabeya lapha kwathiwa nangonangonango sebotshiwe sezihayo nawo zahasona namatikiti asibili ebhakizankosi akakho ngikhaya kathesi ekhomba ngowaphakathi utshombe ungekhaya ukhomba ngowaphakathi khathi manje labo ekoti zababopha laba bamangalisani bona labele babhalileni
Lo nkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli se-MTC ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo iningi labethweswa icala lokuthengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye babo abakhululwayo nje mahlayana. Ubathabile Masuku obesemthethwandaba kamanje kwabulawayo izolo ntambama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangafika amachumi amathathu balaba bantu bamiswe phambi komthethwandaba wobulawayo. Unkosikazi Sylvia Dube uthi ubotshwe ezimele njalo akaphiwanga ithuba lokuchasisa ukuthi ubevele emeleni.
So khona ukuthi vele you can't have time to explain khona ukuthi vele umeleni khona lapho into mina engathi yandihlukuluzi la khona lokuthi court silokhi postponed ayisiya phambili khona liyengene court ithwe byangelangelingaka instead of ukuhle kukhulunywe kudlule sina sabotshwa ngabo 5 then sahambe central e central saze sangena stocksini ngabo 3 ekuseni it was Friday sangena nge Saturday savuka siye court then e court wasokuthwa So imande sahamba kwabe kuthiwa ikhothi mhla ka 24 from 24 ya postponedwa futhi ikhothi simhla ka 30.
Unkosikazi Vicky Moyo uthi indlela ababotshwa ngayo yiyo esolisayo ngoba bona babotshwa behlezi ezimoteni.
Icala bona babesithi i-blocking pavement but thina sitholakale kuyikuthi kumbe siziphakele silemoteni and bafike bahluphane lathi bese besithi kokona siyalibopha fastart. Bahambe lathi khona ngale bafike bahle basivalele sihambe siye court khona ngale sifike court kusasa kwakhona sike salala kuma-sales sifike court ikoti ikhuluma umthetho bese besithi remained in custody disposal siye khona lejele bona abanye bakhona baya bephumela khona le mapholiseni bebhadala izimali baya bebhadala amapholisa ahambe kuyabe kusenzakalani thina sivele singelala ukuthi ungela mali obanjulayo ungela senti abaye banje belezimali abakhulunywa lutho ukhulunywa lutho bayaphuma sibuye thina kathesi kunje sesiphakathi kokuthiwa lokhu kuthiwa siza Tshelwa mhlakabani mhlaka 30 sibuyele sasikwazi ukuthi kuzathwani utsotsi bakhona sisabuzwisisa ukuthi kwenzakalani sivele singelamali
unkosikazi Dube ugcizelele ngokuthi bona abasakwazi ukuthi icala labo lokuvala indlela kufanele libe selithonisisiwe kulokuthi babe betshitsha emthethwandaba
ukuthi nxa kuyicharge ukuthi nxa ukuthi siyabe si-obstructive i-pavement ngani siyahle siphiwe isigwebo sethu ukudlula kulokuthi sibe siloke sitshitshiswe ekhoti nxa kulicala ukuthi nxa umile ku-pavement kuyamele ukuthi bakudlulise uphiwe isigwebo sakho sokuthi akumelanga ume ku-pavement.
Unkosazana Dorine Mlojwa uthi yena kulabanye abakhululwayo ngendlela engayisiyo njalo kungabe kulobugwelegwele obenzakalayo bona sebechudula bodwa ngoba bengelamali.
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivelaphenduka kukami silokhu sibhizi lokhu sithiwa sibuye ecourt siphume on bail lokhu sihanjiswe ecourt lokho kuthiwa sizabuya mhlakabani kanti indaba ama-big fish ahle afika aphuma mhla lokhu thina bavala phakathi singelalutho sase kususisa ukuthi uhamba njani kuyi-corruption kwakho. Ukhona abadlala amapolisa, ukhona abadlala e-Reserve Bank yangkhona le ibamba abantu asikuzwisisa.
Umkambo wemali owensitha uthengisa idola leMelika ngama-bond note amathathu njalo lintengo ihlala iguqukile. Abagwetjiweyo baphiwe inyanga ezintathu kodwa zibeke eceleni kwathiwa basebenze amahola alikhulu lanhlanu laba bazasebenza ezikolweni ezehlukeneyo baze baqede izigwebo zabo phakathi kwamaviki amane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile.
Siyabonga Bathabile Masuku. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana sebemukele inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe besithi sokuza kwenza benelise ukuphathisa izihlobo labangane ekhaya. Inkathi yezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-2016 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla enengivela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sijwabe iZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebe ikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunenge akutholakali. Lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula eBhola.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana leFrancis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anjeyabo cooking oil. Because as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe. But so kusibalula nje ukuthi inxa singasiphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni i-checks rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-checks rebate. Ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesali ijuthi ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana leyendlini yokudla, okwakha kanye lokulima lokunye nje okutshiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe noma nje kungacaci ukuthi umthelo wejuthi wona uzahlawulwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Asizweni ke abaxoxelo Gives Dube weStudio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni becubungula udaba olufanayo.
Kulicebo engilibona elingancedisa ukuthi abantu baphile okhuluma endala ibonileyo ukuthi ngoba nxa sinanzelela siyananzela ukuthi nalabo abanye bangaphakathi abayibo kade beyibo besenza lokho okudingakala konke kubuye ngakuvela ngaphandle kade bengani akusacaci kuhle ukuthi kumbe bayenza ngabomo kumbe kade sokunokuganga okunyeukuthize kodwa ukuganga wakhona nakade uma bekukhona okungaqedwa yikho khona ukuthi zivulelwe amahlanga abantu bonke abayenelisayo laba abalamabhizinisi abama-wholesale nani konke balekha izinto lezi ngaphandle izinto lakwazithi zingatholakala zibe khona lapho zibe khona ezigqithwe khona abantu bezithwala kwabo kuhle kuphele kuthwale kwabo kuhle kuphele angazi ukuthi kade senza kubangelwa yini lokho kodwa kuzavela kathesi nxa sokuthiwe khona uhulumende besebona ngathi hhayi abantu abathola amathuba okuthi balethe ukudla lokhu lokunye okuyizinto okunjengakhona okungasho kudla kunanzelelelento
Duty free. Akusenze kuhlube phela ilizwe lalo lidinga imali phela mnumzane. Hayi, ukuthi ama manufacturers aweZimbabwe lapha aona ngama corrupt abanye bangkhona ngabantu abakuhulumende. So beyenza ukuthi izinto zidure. Akusenze kwaphela ngoba izinto zangkhona ngapha ziyashintsha daily.
Ye, kunjani kulapha eplant?
Hayi, eplant izinto ziyadura ngoba ibox le Cremora sele $9.90 which is which means li $10. Lona lalo bo $3 something.
Ehhe.
So kutshengisa ukuthi vele into ziyadura zimanga kumele ngabo 2008 basihamba thina sebutana siyathenga impuphu.
Wena kathesi unganelisa sikuyadika okufunayo?
Hayi, vele kathesi vele siyabuhamba siyazithengela ngoba ngapha ezinakhona eZimbabwe la ngawuhlanya isamende sokuthi aba $10 or 140 rand abafuni ibond bafuna ama-youth outet.
So wena uyazithathela imadlana yakho layo ukungena kule Botswana ukuthenga amapula?
Ibaba
Gawuli, yazwela lapho umbofu yakhuluma sibili.
Liqiniso sibili lelo ikakhulu nxa ngikhangela udivorce oluzaba khona nje kukhona ukuthi nxa into sezivela ngaphandle aliyebe sezithengwa ngemali yangaphandle bekuthengiseni njebe sezithengiswa ngemali yangaphandle futhi ngokunjalo ibond lethu selilimele. Abantu lapha eZimbabwe abaholayo abasebenzayo bahola lona ibond. Ibond leli yile kuthi ngezindlela selibisele ihulu labantu laba yinto ephansi kakhulu ngoba konke lokhu kuzabangela ukuthi imali ivele ibe selibanga ibanga lakhona lelo eliyilo elidala ukuthi kube nomahluko phakathi kwebond ledola le-America le-rand eliyilo yabe selisetshenziswa kakhulu nxa impahla zezivela kobo-South Africa. Nakungasenani ngibona ngani kuzancedisa ukuthi into zibe khona ngoba okuqakathekileyo ukuthi abantu bangasweli ukudla kwangcono abantu basweli imali yokuthenga kodwa izinto zikhona bona ngani kathi uzaba lohlupho olukhulu kakhulu alwakakulungiswanga ngaleyo ndlela.
Lo mnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF lizwe njalo labanye abakade bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ubuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona kukhasi lethu le Facebook. Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, ye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo-half past 7 ntambama. Lango half past 6 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM, 4930-6040-15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Kweziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele lamuhla, intatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu ukhangela umkhosi obukobulawayo izolo obuqoqela ibandla lezaphu lapho obekulabesifazana abaphepha kulomkhuhlane bekhuthaza ukuhlola lokwelatshwa kuseselesikhathi.
Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edluleyo uthi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungenambadalo ilizwe lonke.
Ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yebele yabomama. Mina ngafunda esibhedlela sempilo kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer athiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseneminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi udubo ikuthi abezempilakahle labo abasenathando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa wantshela wathi nayena semphuze kakhulu. So fanti nje andithatha angiyenzi operation angikhiphe ibele angaqeda mvake kuchemotherapy. Ngaqeda kuchemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi ningakhule ingxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifike kudala wathi nxa ngingaphilo kweminyaka engi-5 ngiyabekile inhlanhla ikokuyinto eyangethusa kakhulu so kulokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana bangithatha bangise-South Africa
ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele-South Africa
ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale-South Africa but abangihlukumezi bathi uzakuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000 kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi lokhu ngisenza nje njalo njalo
unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba siiqwelile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le ERR bencediswa i-Cancer Association thina asincediso asilalutho esilutholayo kuba nzima kakhulu abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura amfuni kulifihlela
umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane
lomzimanyana into efunakalayo kuphela ikuthi khona abantu babambane nxa usuke wafikela ngoludabulu nje umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla uyadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha i-South Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqhakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abanengi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezivela eMelika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesole kakhulu isenzo sokuthumela amabhomba kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama khonapha eWashington DC. Kanye lonkosikazi Hillary Clinton wayencintisana layo umnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli welizwe yena othunyelwe eseNew York. Amabhomba la aphinde athunyelwa abanye ababeyiziphathamandla zikahulumende weMelika ikakhulu abachothoza umongameli Trump. Kanye labamabandla amaDemocrats abagoqela unkosazana Maxine Walters weCalifornia, ilunga ledale leCongress. Iziphathamandla zebandla eliphikisayo lamaDemocrats ezivalisa unkosikazi Nancy Pelosi nomnumzana Chuck Schumer bethule umbiko izolo ntambama besola umongameli Trump besithi nguye ojojozela lolu dlakela ngoba indlela akhuluma ngayo labasekeli bakhe emhlanganweni ikhankasela khonokho. Kodwa umongameli Trump uthi uhulumende wakhe uyadingisisa ukuthi owenze lokhu ngubani ngoba uzimisele ukuvikela izizalwane zeMelika. Amabhomba la ahle abonwa ngabahlola incwadi athathwa engakafiki lapho abethunyelwe khona. Abesilisa abahlala eBhilithane bathi ukuhlukuluzwa ngomkabo bedelelwa abanye bethethiswa nsuku zonke yikho okubangela ukuthi becine benatha utshwala kakhulu lokusebenzisa izidakamizwa bezama ukukhohlwa udubo abahlangana lalo ezindlini. Umsakazo we studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Ukudelelwa lokuhlukunyezwa kwesilisa ngwesifazana kwenza owesilisa azibone engani kasondoda epheleleyo. Lokhu bangela ukuthi abaningi basangane ingqondo, bafuthelane, bagcine sebengena ezibhedlela sebele mkhuhlane ebangelwa yikunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Fred Shumba ulalisiwe esibhedlela njalo uphiwe inyanga ezithize ephila.
Mina ngangivele nginatha utshwala ekhaya. And it's not something new. Ufazi wami uye nje ongihlukumezayo yikho senginatha too much. Uhlangana nami nje esibhedlela lapha ngoba bathi liva yami ivuvukile lamazi. It's okay ngingafa, asale zikhombela ngoba kalandaba lami. Just worried for my kids.
Mnumzana Absalom Khumalo uke wabotshwa etshaye umfazi njalo umantshi wenkantolo wethula isigwebo sokuthi ake ahanjiswe esibhedlela salaba abagula umkhuhlane wengqondo.
Osisi laba abeZimbabwe bangafika lapha e-UK bamile impondo basihlukumeze babe lama-rights a too much. Sibelandela imithetho eminingi yalapha bengasasihloniphi. Sesisehlukene sebe sithi angiphelelanga ekhanda, so ngiyahamba esibhedlela ngisiya-check-wa lapha ukuthi ngempela ingqondo zami azisasebenzi.
Abanye bathi bahlushwa ukudelelwa ngabesifazana abazibona behola imali engcono kulabesilisa. Umnumzana Mabutho Ncube uthi laye uthwele amagabha avuzayo.
Abafazi bazenzela umathanda, bayasidelela bathi singamavili. Njengoba nje umuntu esebenza hola imali encane kuleyo mfazi, futhi lokho kwenza vele ukuthi ahlangidele kakhulu. She abuses me, uyazi lokuthi ngeke ngimtshaye, and vele khona but ngendlela enza ngayo ngani uqophe khona ukuthi ngimtshabe sengifake emanyaleni.
Bona-ke abesifazane bathi abadelele abesilisa, kodwa bathi iningi labo liyadakwa kakhulu njalo alihlelekanga, kukanti lehluleka ukulondoloza imuli. Unkosazana Nothabo Dube uthi wajikela izigqoko zomkakhe phandle wamxosha endlini.
Into ekhona ukuthi abantu abaningi bayadakwa, especially amadoda. Umuntu athi dakwa qede lapha kuhlukumeze, akakuphathi kuhle, ubuye dakiwe, abuye lala eceleni kwakho, akakuthinti kenzini. Yikho abafazi abaningi bechiya ngoba kunzima ukuthi uhlalele umuntu odakwayo nsuku zonke, ungakwazi lokumaneja izimali zakhe, lokwenza izinto ngendlela, engasanakekela ifamily, engasakhangela umuntu akuthanda yena kuphela utshwala.
Ukudelelana lokungahloniphani kwabathetheneyo sokudilize imizi eminingi ezizalwane zeZimbabwe kwelengilandi. Abesilisa abaningi bakhala ngemithetho elukhuni abathi vikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana, kodwa abesilisa balahliwe yikho nje bezinathela uzama ukukhohlwa ngendubeko zabo. Ngiyimele iStudio 7 eBirmingham, England. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Yomculo kaNdinduna isithi December singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inengi labe teswa icala lokuthengisa imali ezidaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye abakhululwayo nje mahlayana. Inengi selincome inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla phandle kwelizwe lanxa abanye besithi kulengxaki ezithile ezifuna ukulungisiswa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 p.m. lamhlantambama.